Ebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla zimashumi mabili kunhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyathela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees ayiwaxotshe banika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole.
EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga leziphepheli labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe eleshadow cabinet. EleZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa ole-African Continental Free Trade Area. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Taking a Step with Refugees. Kuviga umeviska mam.
Usuku lwanamhla lwamhlaka 20 Nhlangula lusuku olwabekwa eceleni ngabenhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba ukunanza ukuqakatheka kokulondolozwa kweziphepheli emhlabeni jikelele olwe World Refugee Day. Okhokhela uhlangothi lwe-UNHCR eZimbabwe unkosikazi Mongeli Makau ulandisa ngomlando wokunakekela iziphepheli lapho zithe zangena elizweni.
We do not have a lot of money to be able to support them, but together with
Gasilayo imali yokubasekela kodwa siqhuba inhlelo ezehlukeneyo ngokusebenzisana lohulumende okufana lokuthi uhulumende wenza abanelise ukuthola imfundo yeprimary lesecondary. Abanye babo sebesanelisa ukutholiswa imfundo yaphezulu okubalisa ukuya ezikolo zemfundo yaphezulu kuma university.
Imfundo yabo pursue different degrees in the public universities.
Ngenyanga unkosikazi Makau uthi elizweni kungena iziphepheli eziphakathi kwekhulu kusiya kukhulu lengxenye 100 to 150, iningi labo kungabavela emazweni agoqela iDemocratic Republic of Congo, DRC, Burundi, Rwanda namanye. Bengekho asebethe babuyiselwa emazweni lapho bedabuka khona abaza kuleli. Unkosikazi Makau ethi lalabo obekumele baphindiselwe ekhaya bevela kwele Botswana lokhu bengakazi njengoba kukhona okusalungisiswayo. Abe-UNHCR bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuhlonipha abazephephela njengoba abanye babo kungabaphatha imisebenzi eqakathekileyo ukuthuthukisa ilizwe. Kuthi labo abazophephela bakhuthazwa ukuhlonipha imithetho yelizwe. Okusekelwa ngabeZimbabwe ogoqela umnumzana Chikoko Selemani isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare.
Siyathela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees ayiwaxotshe wanika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole ukwenzela ukuthi bekwazi ukusebenza ngamandla.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi eHarare umnumzana James Baloyi.
Mina ngibona ngani kuqhakathekile ukuthi abantu bahlalisane behloniphana kungelani ukuthi ngabobani abaselizweni.
Ubaloyi uthi kuqhakathekile ukuphatha kuhle abakwamanye amazwe njengoba kwela kusasa kungaziwa. Uzadinga lawe ukuphephela kwelabo ilizwe umumo usubalungele.
Imizamo kahulumende iba mfitshane nxa sokusiba endabeni zemali. Njengoba lani lisazi ilizwe alimanga kahle, isimo se-economy sibi kabi. Kodwa mbona ngani yindlela eqondileyo ukuthi sibe siyamukela izizalwane zaphandle, ngoba lathi silazo izizalwane zethu ezingama-refugee kwamanye amazwe.
Abe-UNHCR bathi bazinkulungwane ezingamachumi edlula amabili izipepheli zakwamanye amazwe eziseZimbabwe. Iningi lazo zihlala enkambeni yeziphepheli eyeThongo Gara Camp, kuthi abalutshwana yibo asebehlala emadolobheni. Kuleli nani abayisilinganiso phose amachumi ayisithupha ekhulwini 57% ngabesilisa, enye ingxenye kungabesifazane labantwana. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, lumsakazo ubungakatholi impendulo kumibuzo ebithunyelwe kuziphathamandla zikahulumende phezu kohlelo lokunakekelwa kweziphepheli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sekhethe amalunga edale lalelibandla elimqoka eleNational Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe eleshadow cabinet, agoqela oncintise kukhetho lwanyakenye ezimele unkosazana Fadzai Mahere, yena ophiwe isikhundla sokuba ngunobhala ogatsha lwezemfundo. Umeli weWange Central edale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele nguye oseyisikhulumeli sebandla, njalo umsekeli wakhe ngumnumzana Luke Tambo Rinyoka. UChamisa wazise njalo namuhla ukuthi sebethule umthetho omutsha ofakela umholi webandla leli umgoqo okulikhokhela okweminyaka elitshumi kuphela abe esededela abanye. Wothe umthetho lo kumele uphathe njalo amalunga edale lePhalamende kanye lamakansila eMDC. Kodwa ibandla lisazokhulumisana ngalinguquko. Sexoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopa ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So-ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli, but uthe ekhuluma ngakho khona lokho-ke wasefanisa ukuthi hhayi, mina ngifuna ukulithengisela ukuthi hhayi, ubukhokheli kayisikho ukuthi wena wedwa ungafuna ukuthi kube lomunye umuntu njalo ongakhokhelela. Ngifuna ukulitshengisela ukuthi hayi, ngifuna ukuthi ngibuse nje kuleli bandla okwesikhatshana sona leso esindingeneyo, noma ngingakabi lixegu, ngingakaluphali, kodwa-ke besokusiba-ke ukuthi hayi, bese ngisiyophumula bese kungena abanye. Ngiyabe sesemncane, ngiyabe ngingosakhulayo, but still ngoba ngiyabe ngihlezi isikhathi esifika iminyaka elitshumi ngingumkhokheleli webandla, kuyabe kuqakathekile ukuthi hayi, ngakungene-ke ama-ideas afresh, ngakungene abanye. Uthe sitsho njalo-ke wasefanisa ukuthi khona lokho yena okukhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ibandla lingakuvuma kabuyehle kuyefika nakubo-MP kanye nakubo-councillor. So-ke yinto esikhona esibekwe phezu kwetafula osokufuza ukuthi-ke abantu behlale phansi bediscuse ngayo bese bebonisana-ke ukuthi bayibona njani, ibekwe ngayiphi indlela, and then bese siqhubekela phambili.
Kodwa ubona livumelana yini njengamalunga edale lePhalamende njengebandla ukuthi lani libe khona okwamathema amabili kuphela, emveni kwalokho lidedela abanye?
Angeke ngakhulumela abanye Nkomo ngoba mina ngiyindoda ezimele ngingedwa. Yebo sisonke ngaphakathi na kwebandla but imbono yethu noma phakathi na kwebandla kwakhona iyachiyana. So ke ivekiwe leyo ndaba yaba phezulu kwetafula indaba sokufuza ukuthi ikhulunyisane ngayo. Imbono yonke isuke ngaphakathi na kwebandla yikho si Democratic Party. Sifuna ukuthi sizwe imbono yabantu bonke.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli wePinga North etalele parliamente njalo ulilunga le MDC sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
EZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa olwe-African Continental Free Trade Area. Lolu hlelo luhlose ukubunjwa komkambo owodwa ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Africa ozakwenza kube lula ukuthengiselana ngokukhululekileyo kungela mithelo eqanise kakhulu. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungene iziphathamandla zikahulumende kanye lezenhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana labo somabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhla ka-13 kwenkwezi kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala uhlangothi lwezokuthengiselana namanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo athengisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa yi-Continental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele manengi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho-ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
I-CFTA ikhangelele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 billion abe-Afrika emkambo munye kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo sama-trillion pose ayisikhombisa ama-dollar 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amafekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries CZI uNumzana Sifelani Jabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
Okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho-ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esiwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. Lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezekwazi le-Afrika elizweni kugcine kusenza amakhampani akuleli ebhidlike. Umnumzana Pascal Madiri oyingcweti kwezenotho uthi owakhathesi amakhampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla enela uZulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela eziyabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa umnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labe Zimbabwe.
Singakhangela indaba zombusazwe singabona ukuthi ama-human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuzwa, abantu bebotshwa, abantu bechaywa, bafakwa ezitolongweni. Konke lokhu kuzabe kuzayenza ukuthi into ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondiswa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe esechithela ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwelanga lesiphephelo emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Tumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kwelanga elilodwa idale lesenethi lakwele Mexico livote livumelana ukungena kusivumelwano sokuthengiselana phakathi kwalo iCanada leMelika. Inhloko kahulumende yakwele Canada uJustin Trudeau uhle wabonakala esigodlweni sikamongameli Donald Trump namhlanje bekulumisana ngalesi sivumelwano. Namuhla amazwe omhlaba amanyana ekunanzeni ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo eziphepheli ele World Refugee Day. Esikodlweni seMelika iWashington DC, inhlanganiso ye-One Journey imanyene lezinye ziqoqe imicimbi yokwethula izindaba ezibhadelane leziphepheli ngenyanga yonke kanhlangula. Uhulumende weMelika uthi eZimbabwe kumele lijezise amasosha lamapolisa aphatheka ekubulaweni kwabantu kudlakela olwalandela ukhetho nyakenye kanye lalonyaka ngozibandlela. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, umnumzana Thibo Negi, uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique izolo, waqonqosela ukuthi nxa uhulumende weZimbabwe ezimisele mpela ukudlelana kuhle leMelika, kumele ajezise abezomvikela laba njalo alethe inguquko edingakalayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho. Ababili laba bahlangane emhlanganweni we-US Africa Business Summit oqhutshelwe eMaputo ngenjongo yokujulisa ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwe-Afrika leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Amagama la akhulunywe ngabe America ngamagama aqatha njalo aliqiniso kumele bona laba amasotsha babotshe lanxa amasotsha lawo esevotshiwe kumele sazi kuleli lizwe ukuthi amasotsha imisebenzi yonke abayenzayo beyayenza bethunyiwe lo mathuma laye kangene egudwini ngoba wathuma abantu amasotsha ukuyibulala abantu and amasotsha umsebenzi wawo ngokubulala awasokugcina ukuthula.
Nansi indaba babugawule.
Ye nyamuzwa udadewethu Mamalo Sibili. Kodwa ke into enhlanje ukuthi ngitsho ubaba uMnangagwa umongameli wabumba i-commission leyana ukuthi icubungule ngokuthi kade kuyini okwayenzakalayo ngoba wakubeka sobala ukuthi into leyana eyenzakeleyo qala lwazi ngayo kayisuye othe amasotsha kapha ayekwenza khonokwana akwenzayo emgwaqweni noba ngubani nje wakwenzayo kodwa ke okwaba yikho ukuthi wathina hayi ncono kubunje i-commission ibe yiyevezayo ukuthi kanti vele kuna kuhambe njani ngawo i-commission yena yaba khona wenziwa okwayenziwayo i-commission yayiqhuba umsebenzi wayo i-commission kaMonkland yazi senza ama-recommendations ayo so ukuthi cebise lapha lalaphana ngileqiniso kukhona ama-recommendations abekwa yi-commission engifisa njalo ukuthi ngeqiniso uhulumende uzagcwalisa ukuthi wakhuluma konke la nge-compensation abantu bemele compensate bayenzweni yonke into yebo phela umama lo lokuze niwe-America okhulumileyo ukuthi yena kumele kwenzwe lokhu nalokhu nalokhu la kuwumbono wabo labo indlela ababona ngayo kodwa singazithi uhulumende yena uzavumelana lakho yini khonoko kumbe hayi kodwa ke mboya le commission yayibekile ukuthi kumele kwenziweni ngemva kokuthi sokutholakela ukuthi ngobani abalomlando wokudutshulwa kwabantu labana abafaya engozini liyana ngemva kokhetho.
Uyamuzwa ubaba uGawule lapha Makhumalo uthi hayi njengokukhuluma kweMelika kuyalungisiswa konke okukhulunywa yiMelika khonoko.
I-commission le yabuya lenzeni ubani osebotshiwe latshelani uZulu laba abalahlekela izihlobo abanye sebelezilonda abanye sebeyiziguga leyo compensation akhuluma ngayo kukompensate bani thina esikutshoyo silandele iMelika ethi yona laba bantu ngababotshwe lokhu ukuthi kule commission azikusebenzi ngobufakazi bukhona i-commission ifunakala lapho kungela bufakazi bukhona lapho pongukhulunywa nje incetshana indlebe ukhulunywa amanga lawa ngalowo manga kulobufakazi obugcweleyo obungadingi inyanga.
Baba Gawule, kuningi kwezombusazwe la kwezokhetho lapha abantu abaningi abathi kumele kulungisiswe kuyini okulehlulayo ukuthi lenze kanjalo?
Ngibona ngani ubaba uMnangagwa ukhethe ukuthi ukhetho olube khona lolwana sesikhuluma sinje nje sikhuluma nje nyango lo dadewethu Makhumalo ukhona usedalela ephalamende nje ngenxa yokuthi ukhetho lwayenziwa ukhetho kwakuqala olukhululekileyo ukhetho olukhona phakathi kwelizwe leli olwangcoliswa nje yikokhonokwana okudutshulwa kwabantu ekuqineni kodwa ukhetho zoludlulile. Kodwa into engaliyangihlupha nje ngamazwe anjabo America simile ngiyazisisa ngiyabalalela kodwa ngiyakhangela ngesikhathi sedlulayo esekukurawuni loko mbuyela khona pano ukuthi wafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sekukurawuni umgabe babemgadi inqola yamabhiza ngale khona ngale Britain ngasesikhathi abantu kubulawa abantu ngapha ekukurawuni kanti khonapho ngesikhathi seneso wakusifani izinyamazana kumbe kwakusifa abantu kodwa-ke indaba bekhetha
futhi Gawule akeliyekele ukuthi thina endlini yethu sitshayana sodwa sise siqede ukubulalana kuseli sithi lina ye kwamanye amazwe kunje asikhulumi ngamanye amazwe la sikhuluma ngeZimbabwe ukuthi ilina njengezanu PF lo Mnangagwa wenu labulala abantu after election. I-election salitshela thina njengebandla le-MDC ukuthi la ntshontsha ukhetho njengoba litshontshile ukhetho thina uMnangagwa kasimthathi njengopresident ngoba wantshontsha njengoba kunjalo asihlanganiseni amakhanda kwenziwe ukukhumisana umlota hathi umlota wenu lo owe-Burial Society eliwenza nabo makhuphe lo aso-Burial Society iZimbabwe iZimbabwe lilizwe likaZulu okumele sikangele ukuthi khona wonke umuntu ilungelo lakhe liyahlonishwa so isicelo sami ngesokuthi ake liyekele ukuthatha amakhanda liwafake echebechebeni lenze ngazana kulanto eyenzakalayo lina likwazi ukuthi liyona bese licala abanye abantu abangelani nokubulawa kwabantu ekudutshuleni kwabantu baseZimbabwe iMelika yayingaphi yeyadubulayo ekuswelakeleni kamanzi amanzi yiMelika evala amanzi ukuswelakala amagetsi yimeli ke evala amagetsi, ukuswelakala imithi ezibhedlela yimeli, kunenge likwenzayo esikutshoyo. Ake liyekele iBurial Society yenu yamasela, liyehlanganisa amakhanda labantu abanqobayo kukhetho. Njengebandla le-NDC saphuma le 2.6 million votes lantshontsha lini ukhetho.
Kuyigqibe baba uGawule.
Ngiyakuzwa dadewethu Makhumalo, kodwa ke Makhumalo siyadingana sonke nje. Okubiyi ukuthi abantu bangaphandle besesibeseyilwa ababuya bezositshela okokwenza ukuthi senze sithi. Mbona ngani siyadingana sonke dadewethu. Yiko kule indawo enaliyana, asibuyeni sonkeni sihlanganeni khonapho nonke lawo makhuphe obabalayo, sibe nindawonye silungiseni ilizwe leli ngoba ngelethu sonke. Akula munye olelizwe leli ukwedlula omunye, olingelakho ukwedlula omunye, sonke siyalingana. Kodwa singazilungisela thina udubo lwethu. Ngiyalizwisa udubo nxa silalo njengelizwe, kudingeka sihlale phansi lulungise. Ikwakuvumayo kunokumongameli kakhethi.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla elibusayo elezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu. Ehenkipi papalaza. 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 Bemalu Hey, look, and the jala.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli eleWorld Refugee Day namuhla. Labonga ngabogatsha lweUnited Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Aye kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna bafuphatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.